Nga sikhuluma ngomzabalazo uSengezo akumelanga asebenzise isibongo sakoChabanga. Kumele aziteme ezibiza mnangagwa ngoba ujonge uqhubela ujonge ukuqhubela ubulawayo eqhubela iZANU PF amasithi la akobulawayo. USengezo labanye bakhe bajonge ukungena kuGovernment of National Unity lomnangagwa. Yikubona omdenda labanye abantu abasekela iZANU PF bemthanda kangaka. Umnuzana Chamisa wayala ukungena kuPollard wayala lesikhundla sika leader of the house. Lokhu kwakuyimizamo yabantu abanye abangaphandle kwelizwe la iZANU PF ukuthi baginye iCitizens Coalition for Change. Kodwa umfo kaChamisa wayala lokhu ngoba wayebona ukuthi kwakuyindlela yokumdlelezela. Abanye abalobudlelwane leZANU PF abaphakathi kwebandla leCCC sebefuna ukugenqula uChamisa esikhundleni besenzela ukuthi bethathe ibandla belingenisa kuGovernment of National Unity lomnangako. Lokhu ngikutsho ngisenzela ukuthi abantu bengakhathali njalo abantu bengadelizi inhliziyo. Kumele nxa kubizwa ukhetho abantu bephume ngobunengi besiyavota. Yikuthi nje okwakathesi abantu be ama-candidates ethu ayaliswe yi-court order. Kodwa nxa kungela court order eba esuka ibe yimbambeko, sikhuthaza abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi baphume ngobunengi besiyavota tela lelo lunga elihamba lomnumzana advocate Nelson Chamisa. Lokho kaChabanga hayi isiphamaso indlela yokukhohlisa abantu, indlela yokuqilibezela abantu. Savela sakubona thina ngesikhathi sempi ukuthi iZANU yayisekelwa ngamabhunu izaphu izimele. Kuthe sokuphambili laphana abeZANU basebethelela izaphu bebambene lamabhunu.
Kukhona yini elikhangelele ukwenza ukuthi kungaqhubeki kusiba lama recalls lawo? Njalo umnumzana Chabangu kanti vele kungani engaqutshwa ebandleni?
Nxa sikhangele angiboni mina ukuthi umdenda wayengavikela umnumzana uChamisa echiya uSengezo Chabangu osetshengise kabanzi ukuthi unyawo ahamba ngalo vele lunyawo olulandela olukamnangagwa weZANU PF. Singakhangela indlela iZANU PF eqhutshelwe amasithi ezigabe ezazinzima lakithi ukuthi sikhampene. Kuhle kutshengise ukuthi uSengezo ngomunye wabalandeli beZANU PF asebecatshe kuCitizens Coalition for Change bezenza abantu abamsulwa, bezenza abantu abananza amalungelo oluntu, bezenza abantu abalwela into enhle umbeni inhlalakahle yabantu beZimbabwe. Ungananzelela umdenda ngomunye wamache mina axotshayo ngesikhathi se-Cholocho Declaration indaba yokusekela umnangagwa. So namhlanje amboni ukuthi umdenda wayengasekela uChamisa echiya uSengezo osetshengisa ukuthi uyisiphamaso nje, osetshengisa ukuthi ngomunye wabantu asabencedise iZANU PF ukuthi ithole isithi kobulawayo, into eyilihlazo, into engazange yenzakale kususela iMDC isungulwa.